Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 31 Zibandlela 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni, kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Inkampani kahulumende weZimbabwe ethwala abantu ngamabhasi eZupco isifake emgwaqweni amabhasi adlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besuka emalokitshini. Okwezemidlalo lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo kulandela ukungavumelani lohulumende ngesilinganiso sokukhuphula iholo labo. Kumbiko obanjanisiweyo, inhlanganiso zeProgressive Teachers Union of Zimbabwe leyeZimbabwe Teachers Association iZimta zithi sezibekezele kakhulu kusukela ekuqaleni kwethemu yalumnyaka amatitsha la esiya emsebenzini engelamali, kodwa sokufike kusikhathi sokuthi bakhalale umsebenzi. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni, kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungengezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Ingcwethi ezibona ngezinhlala kahle kaZulu zithi nxa lolu dubo lungasathathelwa ngamanyathelo lokuphangisa lungafika esibangeni esibi kakhulu. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Inani labantwana abatholakala bezulazula ezitaladeni bedinga ukudla becela nemali ebantwini libikwa lingaqonga emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela laseHarare. UMnumzana Albert Mazula, umgcinisihlalo wehlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi zeHarare eHarare Residents Trust, uthi lolu ludubo olwavela kude njalo olulokhe lunzima ukwelezula, ikakhulu ngezikhathi zobunzima obubhekane lelizwe kwezomnotho.
Udubo lwama street kids ludubo esibelalo okwesikhathi eside. Sithola uzibuse kwakungela umntwana okuthiwa yi street kid. Kodwa ngokoma kwezinto kwaqala ukuthi kube labantwana abangama street kids. Kaningi kubangelwa ukuthi kwesinye isikhathi imuli nxa singahlalanga kuhle ubaba lomama babe sebehlukuluzwa sebegcina bengena ke esitaladini. Abantwana abaningi abangama street kid kubangelwa ukuthi ezindlini abasuka kuzo akuphileki. Abantu abalayo imali yokuthi vanelise ukondla imuli yabo kakuhle.
Unkosikazi Priscilla Misiyahirembu Mushonga odlilunga lethu lePhalamende njalo edume ngokulwela amalungelo lamantombazana labesifazana uthi ukuqonga kwenani labantwana ezitaladeni emazweni atshiyeneyo kuyisitshengiselo sokuba isimo emazweni anjalo kwezomnotho siyabe singasihle.
Abazali befila abaningi bangikhona abantwana abanye abasele yibo asebethwele umuzi sithi child headed families. Mancanga ngikhuluma kaningi labantwana laba abathengisayo amacansi udubo lwabo lukhulungo lokuthi kasiyi ukuthi udinga imali yokuthi azipendele umlomo kumbe alungise ikhanda, udinga imali eyokuthi agcine lokhu okuncane akuthiyelwe khona ngoba yena nguye osongumama osongubaba.
UMazula uthi sikhangela umumo kwezomnotho sibona ukuthi udubo lusasekhona sibili.
Kathesi singakhangela njalo siyabona ukuthi izinto zala zilokhu ezisiba nzima kakhulu. Singakhangela insuku eziphelileyo kube lokukhwela kwamafutha. Ukukhwela kwamafutha kuza kutsho ukuthi impilo izaba nzima kakhulu kuzakhamizi zemadolobheni. Akumangalisi ukuthi udubo lwama-street kids lolu luzakwanda kulokuthi lwehle. Uhulumende usekeze wazama ngemizamo eningi ukuthi azame ukuthi abakhiphe ama street kids kwehlula kwesikhathi bake baba babagole babathathe baba sekwenye indawo kodwa uzabona ukuthi bazabaleka baphinde babuyele ku street esitaladini.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba abantwana abaphila ezitaladeni eZimbabwe baphezu kwenkulungwane ezine 4,000 abagoqela bangabafana lamantombazana. Uhulumende walungisa isivumelwano seziqondiso zendlela zokulondolozwa kwamalungelo abantwana ngomnyaka ka-1998 zihambelana lezomanyano wamazwe omhlaba United Nations Convention on the Rights of the Child kunye lese-African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Ingcitshi ezibona ngenhlala kahle yabantu zicebisa ukuthi abantwana abaphila emigoqweni kumele bondliwe ngabemuli, izihlobo, bagcibe langumphakathi kumbe bafakwe emizini yenhlanganiso ezimela ukugcina abantwana kumbe njalo benikezwe kwezinye imuli ezingabagcina kungela buhlobo ebizwa ngokuthi adoption. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani kahulumende ethwala abantu ngamabhasi eZimbabwe United Passengers Company iZupco isifake emgwaqweni amabhasi edlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besiya emalokitshini behlawuliswa idola lebhondi umuntu ngamunye. Inyathela lokufaka amabhasi edolobheni selimangele abezimota ezincane labemichova ukuba behlise imbadalo yokuthwala abantu besuka kudola elilengxenye besiya kudola elilodwa lebhondi. Inkampani yeZupco ihle yamanyana lamanye amankampani abethwala abantu kumango emide ukuthi bazothwala abantu emadolobheni. Loba nje abezimota ezincane behlisile imbadalo yabo lamhlanje ngemva kwemini enkulu, intengo yomhluzi wezimota awehlanga kusukela isimemezelo sokuqansa kwentengo yawo kunyanga edluleyo okwabangela ukuba kube lokutshengisela ucine kuthiya kulomonakalo omkhulu elizweni owedlula yonke lokhe ilizwe lathatha uzibuse. Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha eZimbabwe okuqale ngesikhathi uZulu etshengisela emgwaqweni esola ukugugudeka komnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosi entsha yakwele Malaysia, uSultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, ubekwe esikhundleni lesi wafungiswa emkhosini ongenwe ngabaningi esigodlweni semuli obukhosi eseKuala Lumpur, esiba inkosi yesithumi lasithupha ukuba lobukhosi. Lumkhosi osakazwe kumabonakude lamhlanje ungenwe la inhloko kahulumende yalelo lizwe, uMnumzana Mothia Mohammed. Eminyakeni emibili edluleyo kube lokuxokozela lokuvalwa kwamagagasi okufinyelela ubulembu be-internet emazweni amaningi awezwekazi le-Afrika. Ingcwethi yezebulembu be-internet uRobert Blessing oqhube uphenyo lokucubungula ukusetshenziswa kobulembu uthi ngenyanga yakuqala yalumnyaka kulamazwe amane avalele ngabomo abantu ukuthi bangafinyeleli ubulembu phakathi komumo wokungahlaliseki kwezombusazwe. Ukukhetha abacebisi abangamachumi amabili lane okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale inkulumo, abanye besithi inani labacebisi laba linenge kakhulu. Abacebisi laba babalisa osomabhizimusi abagoqela unkosikazi Divine Ndlukula, izikhwicamfundo ezigoqela uDr. Kuzwinetsa Nzwimbo kunye labezokholo ababalisa uDr. Kenneth Mtata okhokhela umanyano wezokholo oweZimbabwe Christian Council ophange wethula umbiko wokuthi kasoze asamukele isikhundla. Lo mnumzana Trevor Ncube usomabhizimusi olamaphephandaba afana lelicothoza uhulumende eleZimbabwe Independent. Embikweni awethule izolo sibalukhulu wedalela ekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda uthe abacebisi laba bazaphathisa ekucandeni umhlahlandlela wentuthuko lokucasisa inhlelo zikahulumende phansi kohlelo lukahulumende olokuthi ilizwe livuleke amasango kumbe Zimbabwe is open for business ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingqoqo.
Finally sithi ngokunjalo abanye abantu babe khangelele ukuthi umongameli kabe labacebisi oyedwa kumba babili kumba bangaki, hathi lowana uyabe ngumcebisi nje ukuthi nxa izinto ziright, kodwa emumeni nalo esikiwo umumo olukhuni kangaka onzima kangaka esiphakathi kwawo kudinga kube labantu abazingcwethi abacebisi endimeni ezishiyeneyo kumbe ngithi kuma-categories atshiyeneyo entweni ezenza ezikhona njengokuthi nxa into ze-economy ezinjengalezi ezokuvuseleleni umnotho ezokuvuseleleni nini ezokwenza ezigaba ezishiyeneyo. Ngokunjalo kuchiyene kakhulu ukucetshiswa kwamongameli emuzwe emumeni onjengelizwe elinjengeleZimbabwe elilezinto zalo esesimeni esibi njengalezi. Kodwa ke asithi thina ngamazwe anjengabo-America nalalabo bantwana, hathi kuyawudingakala abacebisi abalingeneyo ngoba into zonke ziyabe zingani ziyahamba.
Nanto ke udaba mnumzana Mkandla uyavumelana laye na ubaba uGawule lapha uthi hayi inani leli lilungile njalo zingcwethi lezi zizaphathisa.
Ngiyabonga kakhulu umbono kababa uGawule former MP. Kulo mbono omuhle sibili awusekelayo ukuthi umnumzana upresident inani labantu laba abakhethileyo ngabantu abaqondileyo sibili ngokubunengi babo. Ku-advisory board or committee akudingakali i-quantity yabantu, kudingakala capability or ngathi sini quality leyi yi-cabinet sengisehlukana umbono lobaba laphana uformer MP leyi cabinet ecathileyo ama-rights akhe yena u-president ukubana ebe namalungelo ku-appoint i-cabinet ministers kuphelele ebantwini abangifayo ngalokho-ke usengezelele ngenxa yokuthi ubone ukuthi khona nga-trust i-cabinet ayikhethayo yona yena ngayithembi ngoba umcabinet uminista nominista ulo msebenzi amele wenze ebe sereporta every 100 day ukuthi wenzeni yiso lesi sivumelana lesi savumelana ngaso esesiyakhetha i-secret cabinet yakhe leka zengeconsulta abantu uvuke nje ezikhethela abantu bakhe and then ebantwini bangikhona nabantu abakhethiweyo group laphana eningi laphana i-default
siphe ubaba ugawulela uyizwe njani wena imbono kababa uMkandla la
ngiyayizwa imbono kaMkandla kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngiphendule khonapho kubaba uMkandla ukuthi baba uMkandla sinanzelele ukuthi isisekelo sombuso asimniki umongo asithi ukuthi umongameli ka-consult nxa ekhethe icabinet asimniki khonokho uyazenzela umongameli isisekelo sombuso asilakho khonokho even nxa esekhetha i-advisory board yakhe yanlani akukho khonokho ukuthi kusisekelo sombuso izinto ezinjengazenezo zibaliwe zikhona uyazenzela umongameli ngokubona kwakhe ukuthi angaqhuba njani umsebenzi okungamncedisa ekuqhubeni kwakhe umsebenzi ngokunjalo hhayi aba baningi laba bantu njengoba ngisitsho ngithe mina ilizwe nxa lilowusupho olunjengalolu esiphakathi kwalo lidinga ukuthi abantu bacebisane ukucebisana kundima ezishiyeneyo ngobungcwethi obuthile yikokwenziwe ngumongameli mbona ngani ukubhalisa khonokho umongameli ukuthi alalele nokuthi azwe lokuthi abantu bona but kuyini abafuna kwenziwa njalo abantu labana bangakhangela labadoda njengabo-Trevor Ncube uyakhangela ukuthi akazange akhangele ukuthi manje akhetha abantu ukuzani upf kuphela ngidoda ngabantu hhayi uhambile wangaphandle wadinga labanye abantu phandle ngale ukuthi hhayi asibe ndawonye senzeni into yethu sindawonye sisebenzeni ndawonye yiko kusebenza ndawonye khonokho kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi bandle
Baba Mkandla, ingqobe sezikuwe uthini wena ngalokho?
Hayi ngiyabonga sibili umbono ngiyawuhlonipha sibili umbono wakho uformer MP kodwa iqiniso elipheleleyo iconstitution le ayikhuluma ngayo kanjengivele kilandile angakhohlwa ukuthi khona undodala uvele wangena ngekhulu engene ngekhulu yona liyana wathi waqonde wayaphambili wamemetheke siya phambili singakukhohlwa khona lokho singakhohlwa sibili khona laphana ukuthi iconstitution kuleli lizwe kayisebenzi kathesi nje kanti obedeploye wona amasotha lamapholisa lawa ngubani yi-constitution yini yaleyo ngoba yena kade engekho phela ngubani okwenzileyo kathesi khona lokho babubula abantu ezindindinya kuphela bayakhala lapha i-constitution ngathile bene eceleni lapha senzokwethu kwelizwe lethu ukuthi ovuke senzokwakhe evuke senzokwakhe we need to amend i-constitution yona leyo ukwenza ukuthi yonke into eyenziwayo ingene ngokusemthethweni ingene ngohlonipho lwabantu yikho mina ngubona ngazani yikho okumele ukusebenzi asoze umuntu ephume i-cabinet nxa edinga i-advisory yakhe okwenza ukuthi khona kungadluli la ku-parliament naku-constitution kungabi khona yikuthi ama-advisors phela kumele bewu-3-4 secret advisors abangaziwa ngumuntu abapublishe egcekeni njalo kwakufakwa ama-advisors angama-interested parties bamuwisa kwabantu bemtshelela eceleni wena sithi bama-advisor ungabala undoda lombalileyo lowo u-Trevor Ncube ulabantu abangakyela khonaphana ngabe esebenza labo khona laphana i-constitution leyo ikhuluma ngayo baba kayitsho lokuthi khona kumele vele ebe labantu abangako yini yinto ayivele isazakala mdabuko yikho ingazenge abantu beyinanzelele beyifakela ku-constitution ngalokho-ke ngokwazi kwethu thina i-constitution kayi-amendwe into yonke siyifuna ingene ngomthetho kungazobaba yinto nje phongukuqunyelwa ngoba umuntu ulama-right kusasa savuka siqunywa amakanda izolo kuvuke kukuthatha imali zabantu kuthiwa ngama-2% kungakhulunywanga asiyitumbe ngeyinye i-constitution yona le evumela khona lokho ukuthi umuntu egqekeze nje kuphela esikhwameni sakho ethela nje athi 2% engazani uyi-shareholder esikhwameni sakho konke khona khanga into esiyikhangeleyo asilibalanga sihamba ngakho sixoxisana ngakho kodwa liyavuka elinye ilanga linjengomgabo wavuka khona bemtshela ukuthi sondela alesalisane yinto ekuphele yabisisele yona le kathi kasifuni ukufikisa khona lapho sifuna ukuthi khona kube lokuhloniphana phakathi kwaleli lizwe
hhayi kuyezwakala baba gawule wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba uMkandla
ngithi ubaba uMkandla ngiyezwa sibili ukuthi ubaba uMkandla ukhathazekile nge-advisory bodi ka umongameli. Kodwa ke mina ngithi mina maningi ngithi izihlobo zami ezithandekayo ukucetshiswa, nxa ucetshiswa akula nto endinga ukucetshiswa, njalo ayisho ukuthi ukucetshiswa kwindlela kule ndlela ezimbili, ungathi ungakuthathi ukucetshiswa ngoba ungakuthathi kushiya ngokuthi ubone izinto zakho nazinjani. Laphana ngaso kusiya i-cabinet yese elomsebenzi eyokwenza umsebenzi okuqhuba ukukhokhela ilizwe kuhulumeni. Kodwa laphana abana abantu babeqakathele ukuthi bacebise ukuthi uyabona lapha ukuze sithuthukise ezokulima singenza lokhu lalokhu 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 lalokhu. Uyabona lapha ukuze silokhuze kathesi singangcono sibeke imali le eceleni kumbe ibhondi ye engasenzeli kuhle. Kade uyafunekisa nxa senza njalo masikani ngesiba kungaba yilokhu yilokhu lalokhu ikucebisana koba uphembe nxa esesuka laphana uyabe senonile ngomqondo esesiyahlangana necabinet yakhe ngemva kokucetshiswa. Ahlangana lapho kucabinet ngabe sehlanganisa lalokho kokucetshiswa kuzamenza acine esiba lolwazi lokwenza okujulileyo ngokuthi uyabe ecetshiswa, uyabe ehlomisiwe ukuthi ayenelise ukuthi abone ezizinto angaziboniyo.
Nanto udaba mnumzana Mkandla usigqibele uhlelo njengoba isikhathi sisesidliwe ngumangwe.
Hayi, siyabonga kakhulu. Udaba lukhona sibili lapho endukhangeleyo ukuthi khona umngameli ulamalungelo, siyavumelana lokho lo former MP ukuthi khona ulamalungelo okudinga ama-advisors akhe, but inumber yangikhona leyo yesingayivumiyo njalo kala right kusasa uzafaka abantu abangu-100 210 e-parliament khonaphana abalingana labantu abavotelweyo, libe khona lisithi khona ule right ulelungelo. Asifuni ama-weaknesses anjengona lowo, sifuna ukuthi khona ngareport ehantini ngaxhaswe ngabantu. Lokho kuthiwa khona ulelungelo kusasa uyavuka lapho efake izikhali zakhe ezidubule sonke ukuthi khona awulelungelo ngoba ngumngameli. No, asivumelani lakho lokho thina. Icela nje uphele ukuthi kube into nje ebalulekileyo enhle eqondileyo ukuze isizwe sihlonipheke kuhle singene emasikweni. Njalo-ke kakwenziwe masinyane okwenziwayo, thina sibona ngazani ukuthi ilizwe leli libe nokuqonda leli. Ngathathe wona ama-political parties leaders wona la kumbe bangu-133 kumbe bangaki, ngathathe ngobungithi babo bebe sebehluleka bebonke khona laphana. Kothiwa khona i-government of nationalism, i-transitional government abethu se yes ifunayo-ke thina yena leyo ibe nama-stakeholders wonke, behluleke bonke bekhona laphana, kuswelakala ozasola omunye, kuya kuyathatha iziphofu ezingenalutho ezilukhangeleyo kuthiwa khona ngama-advisors bonke labana. Ungakhupha nje uTrevor Ncube laphana ubathiye bonke labana benjiyana laba abakwani kumthwangwa laphana ni-advisor bonke benjiyana. Nami nje ngingabamumathisa siku lokuqinileyo better than those quantity or kumbe kuthiwa kuyini i-battalion kumbe i-section asikwazi ukuthi kuyini khona lokuya.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezano PF.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Ivandla le-MDC lithi lamuhla likhweze isicelo se-motion esokuthi imbiko yokuthi kulabesifazane abathi badlwengulwa ngamalunga ebutho lesizwe icutshungulwe kuleli dale. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zikhathazekile ngembiko le, njalo imisakazo yakwamanye amazwe egoqela i-BBC le-ITV isike yakhuluma labesifazane abathi ngempela badlwengulwa. Kodwa uhulumende uthi abadlwenguliweyo kufanele bayebika emapholiseni ngoba kulodaba olulodwa kuphela olunje olwake lwabikwa eChitungwiza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo senator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios OMDC.
Izolo sibizi caucus yethu yeMDC Alliance eyama MPs sabonisana ukuthi bakithi sithini sicabanga nje abantu bakithi abarethwayo la ngamasotsha lamapholisa ebusuku. so ade sikhuluma nje sase sithi asenze nje enye into nje ehlengiselayo ukuthi abantu nje bebekwazi ukuthi ku into le bakithi iyayenzakala lapha eZimbabwe enje bakithi amasotha lamapondi sebevusa abantu belele bexotha indoda bebophe betshaya indoda sebe-repha abafazi abantwana kuthiwa bekhangele bakithi so bagcwele nje omama kusefa osikhathesi bagcwele abarethweyo abangakhulumiyo asikwazi ukuthi bangazi kodwa bakithi indaba leyi ibuhlungu khonapha ngivela nje ephalamenti ade ngibuza ukuthi iZimbabwe kathi izaba le rule of law nini bakithi
sibonile njalo kule video kamabona kude lapho lawe obukhona ligqoke ezimnyama likhuluma liyenze njani njalo umbiko wenu ubungowani njalo libona ingani izafeza yini njo
ade sifuna ukuthengisela ukuthi abomama beZimbabwe sicaphukile siyacaphuka asikufuni okwenzakala lokhu so khathesi eParliament uSenator Siphiwe Ncube sereze imotion yoneyo kurechwa kwabafazi so sizayidibeta from next week livezwa sidibeta sikhuluma ngendaba leyi ukuthi indaba leyi thina asiyifuni nxa umuntu ephambasile ngabotshe engatshaywa i-constitution yethu ayikufuni-ke lokhu ngokuthi sahamba ilokhuza sibuza ukuthi i-constitution kufanele ime njani hhayi abantu abakufuni lokhu and i-constitution does not allow ukuthi abantu betshaywe abantu barephwe abantu bahlukuluzwe njengendlela ehamba ngayo khathesi bakithi
Alo-ke ngunkosikazi Lillian Timvioso Senator wesigaba se-Midlands engwebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ngesizwe imbono ethunyelwe ngabalaleli be-Studio 7 kumakhala ekhukhwini i-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7 nginomeli lokhulumayo into engifuna nje ukuthi ngiyichasise kancane ukuthi abantu abaseZimbabwe mabayeke ukulalela umnangagwa umnangagwa ulamanga amakhulu kakhulu kunani amasotsha la adlula abantu mhlaka 1st August engakabutshwa okwamanje usekhuluma ngokuthi kuzabutshwa amasotsha la adlula abantu ayikho into ozayenzela kulamasinyela ozawabopha into nje oyikhuluma uzabe nje ikhuluma ngomlomo ethi khona ngizayenza kanje ngiyenza kanje amsuka umnangaka ngicabanga ukuthi abantu bezimbabwe bayi-stupid ngabantwana kodwa into engiyibonayo abantu labo enhliziyweni zabo ey'nqondweni zabo besebekwathi kona no umuntu oyahlanyezela lokhu into ekhuluma kayenzi bakithi kulamacala amaningi umuntu lowayenzayo and sokwenzile umuntu aphume esikhundleni okuzinoma uzofisa ini intambo uzonqunywa ngelo lo muntu lowo ngoba into eyenzakala ekhaya kuright okay yena usekhuluma manje ngoba usebone ividiyo evezwe kusikayo ukuthi umhlaba wonke usibone ukwenzakala eZimbabwe why engakhulumanga before ku-ZBC ZBC ukuthi kona ngoba iyabonisa everyday into ezenzakala lapha eZimbabwe why engayikhulumanga into yangkhona esekhuluma manje ngoba sekunjani so kubuye izintatheli za out of the country zazwenza into enjalo bakithi uyabheda lo muntu uyabheda ukubheda nje uyabheda akayekwe nje lo muntu vele nje abantu bengamlaleli ukuthi ngiyahlusa ehlanya vele amhlusa ehlanya igazi selilamandla labo ababulalayo abaningi laba from i-ground ele selimhlanyisa ungathi uyabheka nje bonke abantu ababuya ngaphi harare bonke nje abakuphalamende ama-MP bonke nje ungathi sebehlanya nje kulanto abayenzayo bayabhedela abantu labo kodwa inkosi izobachanga uswazi olubi ngiyabonga bafundi bendaba nabalaleli
alo-ke ngumlaleli we-Studio 7 osithumele imbono yakhe singakagqibi uhlelo lwethu kwesikhangele inhloko zendaba amatitshala asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo ngesikhathi amazwe omhlaba inanza ilanga labantwana abahlala ezitaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.